Abantu badangele kakhulu ekhwekhwe following the incident eyenzakalayo ngolwesine. Abantu abalimalayo abangu-40, ababhaya abangu-11. Abantu bekhwekhwe bafuna ukuthi i-government yenze i-commission of inquiry ukuthi kuze bethole ukuthi kuyini wakwenzakalayo, ngoba amapholisa atsho ukuthi abantu be-PhD ministries yibo kade befuna ukuyenza i-head count yabantu. Njalo abantu be-PhD ministries bathi amapholisa yibo kade efuna uku-head count. So kule mbono etshiyeneyo enzela ukuthi abantu bekhwekhwe badingisise ukuthi kumele kube le commission of inquiry. Kodwa
sizwa kuthiwa uMnumzana Magaya uphathisile abantu, kungakuliqiniso yini?
Wabaphathisa imuli ezibhujelwe ezingu-11 ngama-$1,000.